uVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mkela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 enhlangula 2020 ngupraxedes Jeremiah. Lendabeni zethu lamhlanje. Inani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe selikumakhulu edlula amahlanu lengxenye 551. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million.
Ku-consul general zakhulumisana laye la ukuthi abantu bahlolwe bengangena emabhasini besiye ekhaya bavele babekwe lapho esingathi nayo quarantine ngolwasemzini khonapha kwele South Africa ukuthi kwenzele ukuthi bengahambi baye ekhaya bayethelela abanye. Wakuvuma lokho.
Abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa bathi lokhu bekhankasela ukubana abaphindela ekhaya baqale bahlolwe igciwane le-COVID-19 bengakasuki kulelozwe.
Igama lami nguVuyo Brown, stage name. Ibizo lami nguNofeza Vuyelethu Ngwenyi. Ngaphakathi nge-14 Mhlabele Church and of course esikolo eDominican Convent Bulawayo. Professionally ngasemqalisa 2014 kwangena khona professionally to start ukwenza into zokucula.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wakoBulawayo ocula umdumo wengoma zokholo uNokufeza Vuyelethu Ngwenyi. Odume ngelithi Vuyo Brown. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abangamashumi amabili lanye 21 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ekutshoneni kwelanga langolwesine. Laba bantu ngabanye babagcinwe endaweni zama quarantine centers abangene elizweni bevela emazweni angomakhelwane abalisa kwele South Africa, Mozambique, leBotswana. Lokhu kuhle kwakhuphula inani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe laya kwabangamakhulu edlula amahlanu lengxenye 551. Abasinde kulesi sifo lokhu bengamashumi phose ayisithupha 59. Asebebulewe yiso labo lokhe beyisithupha. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha 64,520. Emhlabeni jikelele abatholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 492,552. Abasinde kulumkhuhlane beyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,276,705. Kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Africa asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 337,315. Labulala inkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,863. Kwasinda inkulungwane ezidlula ezilikhulu lengxenye 161,254. Kubika abenhlanganiso e-African Union. Kunjalo nje ngesikhathi inani labantu abalegciwane le-COVID-19 lilokhu likhuphuka elizweni ikakhulu libangelwa yilabo abavela kwele South Africa. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi ilokhu ikhankasela ukubana abaphindela ekhaya baqale bahlolwe leli gciwane bengakasuki kulelozwe. Umnumzana Ngqabutho Sibanda, umgcini sihlalo walenhlanganiso uthi sebekhweze lesi sicelo esigodlweni someli weZimbabwe kwele South Africa lapho isiphathamandla sikahulumende uConsular General athembise ukuba bazacubungula lolu daba. Asizweni umnumzana Sibanda esichasisela okuningi ngalolu daba.
Ngemva kokunanzelela ukuthi abantu abaningi ababanjwa belo laleli gciwane okuthiwa yi-COVID-19 ma befika ekhaya ngabantu abasuka lapha eSouth Africa, sakhulumisana layo iconsulate uconsul general sakhulumisana laye ukuthi kumele kube lendlela ukuthi abantu bahlolwe bengangena emabhasini besiye ekhaya ukwenzela ukuthi abalalo leligciwane bavele babekwe lapho esingathi nayi quarantine ngolwasemzini khona apha kwele South Africa ukuthi kwenzela ukuthi bengahambi baye ekhaya bayethelela abanye. Wakuvuma lokho kodwa lathi kuyasimangaza ukuthi lokho sithola impiko yokuthi ke abantu abanenge ekhaya abalalo leligciwane ngabantu abasuka ngapha kwele South Africa. Asikwazi ukuthi kungani uhulumeni waseZimbabwe kumbe i-embassy yaseZimbabwe abantu abasuka lapha ingabahloli ukuthi balalo leligciwane.
Siyabona ukuthi abanye abavela khona ngapha kwele South Africa besiya eZimbabwe bayabaleka endaweni lapho abalondolozwa khona besahlolwa okuthiwa ngama-quarantine centers. Bathola yini lolu lwazi bengakayi eZimbabwe ukuthi ngempela bazahlolwa ukwenzela ukuthi bazilungiselele bengabaleki?
Abantu bayabaleka lapha abahleli khona ngoba sithola impiko yokuthi abantu kabahlalanga ngendlela eyiyo abaphathekanga kuhle. Emalangeni adlulileyo sike sakhulumisana lomunye osemaswingo owasuka lapha eSouth Africa ohlezi khona othi yena baphom ngufakwa behlanganiswe ukudla kuyashota, kanti futhi le ndaba leyokuthiwa i-social distancing ayikho bahlala bebaneki okwenza ukuthi kube lula ukuthi umkhuhlane umbe igciwane leli bathelelane. So ukungahlali kahle endaweni lapho abafakwe khona yikho okwenza ukuthi babaleke beze bethi bona kungcono ukuthi bayezihlalela emakhaya abo. Siyanxosa-ke uhulumeni waseZimbabwe ukuthi kumele aphathe abantu ngendlela efanele laba abahlele ku-quarantine ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki usiya phambili.
Lizalandelela yini ukuhulumende weZimbabwe khona ngapho kwele South Africa ukubona ukuthi isicelo senu uzasihlolisisa?
Well, ambona ukuthi sizaphinda sibuye silandelane futhi lo consul general ngoba uhlupho lwethu ngolwethu sonke bona njengama authorities kumele labo babe worried. Kuyabe sekungani thina sithi ba reporte kithi, thina sasifaka umbono ukuthi yikhona lokho esikubona kumele kwenzakale sikucabangayo. Nxa bona bekubona ngenye indlela kunzima ukuthi thina singathini. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Uxoxe losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona ngale kwele South Africa.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele, la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Okhokela inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni umnumzana Obedi Masaraure ubotshiwe eHarare lamhlanje wasiwa edolobheni leMashingo. UMasaraure usiwe kulelo dolobho ukuze ayethonisiswa khona ngale ngoba kulapho ababalisi benhlanganiso yakhe e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe abatshengisele khona ngumvulo bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukubotshwa kukaMasaraure kuza ngesikhathi uhulumende esethethwa umlando wokwephula amalungelo kaZulu ngokwehluleka ukupha abantu iy'dingeko zabo empilweni, ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokulwisana le-COVID-19 lokwethusela labo abatshengiselayo. Isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, umnumzana Nation Mudzitirwa, uchasisa ngokubotshwa komkhokheli wenhlanganiso yakhe.
Umkhokheli wehlanganiso yethu umnumzana Obedi Masaraure ubotshwe namhla ngabe law and order Harare bagcine bemtransfer bemhambisa eMasvingo Central Police Station mayelana ngendaba yokuthengisela okwenzakala mhla ka 22 June. Kodwa into leyi ayisiphathi kahle njengenhlanganiso njengesisebenzi ngoba yilungile lethu elokuthi sithengisele.
Igqwetha likaMasara Ure umnumzana Tonderai Bhatasara uthi kakukabi sobala ukuba icala alethesayo yiliphi esithi bambophele ukubuthanisa abantu okungekho emthethweni. Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi lesi sehlakalo siveza sobala ukuba uhulumende weZimbabwe akahloniphi amalungelo kaZulu.
United Nations bayaqamba ke amanga bethi bayareforma bayachinja ke ukwenza ka ukwenza kwawo but asikuboni phela ukwenza kwabo. I-report kaMonhlate ke eyathi bangaze bakhahlameza abantu, bangaze badubula abantu, bangaze batshaya abantu, bangaze babopha abantu abangalacala. Kodwa sibona ke lokho beqhubekela phambili besenza into efanayo. Ngesikhathi sikamgabe ke sasikhangelane lamapholisa, okwamanje ke sikhangelane lamasosha agqoke ezamapholisa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo, isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition, yena othi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zezisebenzi kulokulwisana lazo.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition siyabona ukuthi i-operating environment lapha eZimbabwe yama-CSOs lamanye ama-non-governmental organizations iyalaloke isiringa day in day out. Uhulumende lo okhona kathesi ozithi yena i-new dispensation sehlukuluza amalungelo abantu, sehlukuluza njalo amalungelo ama institutions azimelele wodwa njengama CSOs.
Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Ponya athi ehlule njengoba bengadobhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo ayithunyelwe enkundleni kamakhalekhukhwini eye-WhatsApp. Ababalisi be-Atus bangene ezitaladeni zeMasvingo ngomvulo betshengisela besola umumo oselizweni njalo befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live talk lamhlanje sikhangela udubo lwenkohlakalo eZimbabwe osoluphazamisa intuthuko yezomnotho welizwe. Kodwa likhumbule izihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya kungenxa yokusabalala kwegciwane le-COVID-19. Aba mabandla ezombusazwe aphikisayo ezweni aveza imibono yawo ngodubo lwamanzi olwehlele idolobho lakobulawayo. Bonke abamabandla la bayamsola umunisipala wakobulawayo kanye lohulumende ngodubo lwamanzi angcolileyo asebangele ukulahlekelwa yimiphefumulo kwabambalwa lokubanjwa ngumkhuhlane wesihudo, bethi kulobuchapha obenziwayo lapha. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Labantu asebebulewe isihudo esiqhamuke kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angahlanzekanga. Kulabedlula abangamakhulu ayisikhombisa abalaliswe esibhedlela sempilo, abanye begula besezindlini. Lokhu yikho okwenze abamabandla ezombusazwe aphikisayo amsole uhulumende lomunisipala ukuthi abangathathi amanyathelo aqinileyo okulungisisa lolu dubo lokhe lesi sihudo siqhamuke kuleli dolobho. Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi ukubulawa kwabantu ngesihudo esibangelwa ngamanzi kuyaqala edolobheni leli elaziwa ngokuhlanzeka ezweni lonke.
Indaba yamanzi isiphathisa esizobuhlungu kakhulu kobulawayo ukubana kube lento efana laleyi ukuthi councillors ayekele abantu benatha amanzi angcolileyo abathale rusi but thina sicabangela ukuthi ukhansili asiloqiniso ngoba emalangeni basitshele bathi amanzi akukame soweja selungelwe ukunathwa ngabantu basebenzisa khonapho uma beqeda ukukhuluma khona ukuseka abantu sebesifa bebulawa ngamanzi kuthiwa amanzi alingcolile ale rust so asilashiwa lokuthi into abasitshela yona ukuthi irust liqiniso kumbe kungamanga so hayi ukhansili kazama ukulungisa indaba yakhe lamakhansili wona lawo ayiwa khona akhethwayo
umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi abajabuli ngohlupho lwamanzi osolule minyaka ukhansili lohulumende benyathela ndawonye
asijabuli ngohlupho lwamanzi osoluthethe iminyaka lungalungiswa nguhulumende weZimbabwe kunye lekhansili ekhona kathesi kakhulu ekhokhelwa yiMDC esosinanzela ukuthi sokuze kwabulalisa abantu abangafika i9 kodwa uhulumende kakaphumile sisombulu kwesingenza ukuthi uhlupho lwamanzi kobulawayo luphele
umabhalani weZimbabwe Communist Party kobulawayo umnumzana Bekithemba Lubambo uthi izakhamizi azisuthiseki ngendlela ikhansili ebaphatha ngayo
izakhamizi ziveze ukungasuthiseki ngendlela ikhansili ebaphethe ngayo bathi bona loba abagulayo bebeselatshwa ukungelambadala abalahlekelweyo abancediswanga ngalutho bathi bona kuyinhlamba ukuthi ikhansili ithi imigqomo yabo yiyo elamagciwane amanzi abo akini
isikhulumi sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Chirotsa usole uhulumende ethi usevale ikhansili ukukhuluma ngodubo lwamanzi
into ekhona bekumele uhulumende engavali i-press conference kameya uSolomon Guni ngoba kuthanga sihambe emhlahlandela sifuna ukuzwa ukuthi kuhamba njani eluveni kodwa sayekuzwa ukuthi uhulumende sevale i-press conference meya njalo nxa sikhangela i-chronicle iphepha likahulumende lisitshela ukuthi ama-results are inconclusive kusitsho ukuthi ngabalayo impendulo
uTom Clark wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube walile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lwamanzi lokubhubha kwabantu kuleli dolobho ekhuluma ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi eHarare ngolwesibili umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uvumile ukuba ngempela kobulawayo kulodubo nanku sokufe abantu abayisificamunwemunye uqhubeke unkosikazi Mutswangwa ethi yikho bethethe inyathelo lokunikeza umanisipala wakobulawayo izigidi ezedlula eziyisikhombisa zamadola i-7.4 million le yimali athe izasetshenziswa ukwemba imigodi yamanzi esengeza kuleyo ayipha izinwa ngenyanga edluleyo ukuthi ilungise imigodi yamanzi efileyo enyama yendlovu kulandela ukuqhamuka kwesihudo kobulawayo uhulumende usebumbe iqula elihlola ngalo umkhuhlane kobulawayo kanye lokusungula indawo ezine edolobheni zokwelapha isihudo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave
amabhizimusi amaningi aqhubeka engemukeli imali yohlobo lwama-bond notes lanxa uhulumende esithi limali lokhu isebenza lokhu sokubangele ukubana abenhlanganiso yabachola amabele eye-Grain Millers Association bagcine besithi abasoze basebenze labezitolo abangafuni ukwamukela ama-bond notes uhulumende uthi ngokuya kwesikhathi ama-bond notes azasuswa kusale alotshwe Zimbabwe dollar ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi uZulu kasamthembi uhulumende yikho engasela qiniso ngamabond note
okwenzakalayo ukuthi abantu bakupanic mode njalo exchange rate le ukuthi ibond note lihambela kwenziwa i-auction kwenze kwawisa ivalue yemali. So abantu sebesesaba ukuthi uyasala uthwele amaphepha ungabona so abo yikho kwenza abantu bangasathembi imali leya kusela akula confidence abala confidence kumali le eZimbabwe. So kutsho ukuthi nje khona kana kwakukhulunywe nguminister of finance ukuthi ibond note kale hambe ngoba li-bad money that drives away out good money. So yikho kwenzakala abantu abasalifuna ibond note, kanti njalo futhi ungalithwala uyakuthwela umquba ongala value, uyazithola uzithwele isikhwama usindwa kodwa imali yangkhona ingathengi lutho, ingathengi lona ichukele.
Yona imali emabhanga itholakala njani? Itholakala lula na kumbe kulokho kufana?
Eqinisweni imali ayitholakali. Ngibona abantu belayinile, ubone umuntu ephumethwele i-500 bond, i-200 bond engathengi lutho. Engathengi lutho nje i-200 bond ithengi 2 kg yeshukela kuphela. So yikho abantu ababe kulayinela. Kati kahle ikukhanya ngani nje abantu okuzama ukuthi kugqugquzelwe abantu ukuthi basebenzise i-digital money. Ngoba i-hard cash vele yona iyinkinga, iyahlupha kayitholakali. Manje abantu bakutshela ukuthi bona emchoveni bagada ngayo kumazup khola bagada ngayo naleyo imali i-hard currency. Kanti njalo nje abaningi nje abethu asasebenzisi vele, la ngisakhumbula ukuthi ngangicela nini kuyela ine-banking dingi cash. Kodwa-ke kuluhlupho ebantwini abadala lebantwini abasemakhaya. Kanti njalo futhi into ziyasuka zidule nxa uzithenga nge-digital money yaleyo i-cash lokuswayipha. Uzathola ukuthi intengo yakhona kayifanani, kuyasuka kudule bese kufosa ukuthi abantu batshone belayini le mabhenki bedinga imali yangkhona engekhoyo.
Umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi ecubungula ezomnotho. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekoBulawayo. Uhlelo Woza Friday liviki silomculi wakoBulawayo ocula umdumo ocelekileyo wengoma zokholo unokufeza Vuyo Lethu Ngwenya, yena ke odume ngegama lokuthi Vuyo Brown. Asizweni lapha ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Ukhuluma ngabaculi bomdumo wengoma zokholo abadumileyo koBulawayo, igama lokuthi Vuyo Brown aliselakali nguye ke esikwethiselayo ke namhlanje.
Igama lami nguVuyo Brown, stage name, ibizo lami nginokufeza Vuyo Lethu Ngwenya, ngaphakathi nge-14 ngihlabele church and of course esikolo eDominican Convent koBulawayo. Professionally ngasengqalisa 2014 kwangena khona professionally to start ukwenza into zokucula. First single yami ngarelease ngo-2016.
La uthanda esemncane uBuyo Brown ecula esikolo lapha ekhuthazwa ukuthi anamathelane lamabhuku ngabazali bakhe.
Bona abazali bami ngama-academics, umfundisi wami angikhuthaza ukuthi this is something you can do professionally. So ikho kwampush ukuthi ngasukwenza, inspired me and people engambabona whose music I would love and just listen to their stories and hear ukuthi bona bafika njani khona phana, inspired me as well. Producer wami was Percy Mativenga by Nguyen Sebenzalai. Besides Ipend Yami that I just do in Sebenzalai Kuma shows.
Nanxa waqala ukucula ezingeni eliphezulu ngomnyaka 2016, ucindezele idlade lakhe elitsha eminyakeni emibili edlulileyo uVuyo.
I-first album yomngakhipha 2018, Grace Fulfilled. And the ends are good, she's reading according to Ufuna Gwami. In ngafaka ama genres achiyeneyo giyo and lama languages achiyeneyo, so abantu, you know, babethatha abakuthandayo, so everyone had a song ababeyithanda from it.
Ngifuna wena, ngidinga wena.
It did well nationwide. It even played out of the country, and I was really happy ngayo kokonoko.
Umculo kaVuyo uyatholakala kweZimbabwe langaphandle kwelizwe.
Graceful Field ECD itholakala e-Art Gallery kumculo khona, and also a video ezi 9th Avenue and Robert Mugabe Way. You can also purchase the music yangkhona ama-online stores wonke. Vuyo Brown, Graceful Field, Tulawazi, The Praise Song, yatholakala khona pana. If you just type Vuyo Brown, uzothola konke.
Awubatheleke ukuthi bengaxhumana nawe njani ungakahambi mangwenya.
Ngiyabonga ezomhlabeleli for support and ukuthenga imusic. Rezulu Tulawazi is showing YouTube gathesi. It's showing on different channels. It's being heard kuma radios. Njalo senjabulisa kakhulu ngoba, you know, siyasebenza. Social media handles are me, Facebook, I'm Vuyo Brown ZW, Twitter, Vuyo Brown ZW, Instagram, Vuyo Brown ZW.
Yiwo umculo othoba inhliziyo, umculo wengoma ezithintayo ezokholo, okuwumculo ophekwe kamnandi nguVuyo Brown. Besikwethiselayo-ke namhlanje kuhlelo woza Woza Friday. Impela sonto emnandi kini lonke, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Isikhathi asavuma ukuba siqhubekele phambili, kodwa asingekehlukani kuthi isikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani lasebefunyanwe bele coronavirus eZimbabwe Seliqonge laya kwabangamakhulu edlula amahlanu lengxenye 551 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi 9.7 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elichukela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.